waku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhla ka 29 Mabasa 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebefunyane beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhu lumashumi amathathu lambili 32 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Lanxa endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngumkhuhlane owe-coronavirus, abakugodlayo sebephumele indlela zokusabalalisa imibiko ngaleli gciwane.
Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sasinxusa ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChili ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvula kwezikole ezemfundo kusiya phambili igcikwane le.
Phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane weCOVID-19 kwelebhilithane, isilinganiso esikhulu sibikwa lingabajabuka ezwekazi le-Afrika okugoqela eZimbabwe.
Ngaba admitter bathi ama oxygen level akadropile njalo bathi le fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia bese bamfaka kuma ventilators bese kwathi nge Saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu kulahlekelwa umfowethu Melusi Moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyenwe beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhu likumashumi amathathu lambili 32 kulabahlanu abasinde kulo mkhuhlane wabulala abathathu. Kuthi-ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe beligciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu asebedlula isigidi 1,015,289. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 218,564 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,915 asebefunyenwe beligciwane le-coronavirus njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,521 kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi 11,309. Endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. Lalapho lusiza lubikwa lubuya lulotshwe ngesiNgisi okwenza kube nzima kibo ukulubala lula. Ukwenqabela lolu dubo, abanye badabuka eFlabusi esigabeni seMathabeleland South basungule inkundla ezimbalwa zokukhulumisana becebisana ngokuthuthukisa lesi siqindi. Inzalo yakugodlwayo ilamaqembu ambalwa okukhulumisana besabelana ulwazi enkundleni zebulenjini ezinjengeWhatsApp. Sibe lethuba lokuxoxa lokhokhela ukusungulwa kwalezi nhlelo zentuthuko umfundisi Nkululeko Chuma ochasise okunye abakwenzayo izolo. Namhlanje siqhubekela phambili ngale ingxoxo njengokwethembisa kwami izolo.
Ama-chat group lawa sasesinxusa abantu abaqathekileyo abayibukhokhela ezigabeni ukuthi bafundise abantu batsho ukuthi sowulungiselelweni malungiselelo bani kanti kungaphi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi. Sanxusa kudokotela Gumbo oke wasebenza e-UBH engudokotela khonale kanti sezifundweni e-Harare. Dokotela Gumbo obuyachasela abantu kakhulu ngalo mkhuhlane, abantu bangazivikela njani ukuze bangatholeli mkhuhlane, bangatholeli gciwane. ngubani kanti lokuthi kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bavikeleke. Sanxusa futhi uSkomichi uJusa ukuthi azochasisa ukuthi bona as a task force ye COVID-19 insiza kuyini asebekwenzile ekulimukiseni abantu ngaleli gcikwane kanti kungabulapho lezikhenxe khona. Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sasesinxusa ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChile ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvula kwezikole ezemfundo kusiya phambili igcikwane leli. So izinto esizamile ukuthi sizenze lezo ukulimukisa abantu bakithi ngama chat groups lawa besixoxa labantu sibalimukisa banika ulwazi esiluthatha kuvela ku World Health Organization besifaka imbiko sichasisa ngesintu sithumela abantu ukuthi babale badlulisele futhi kwabanye kanti abalamafoni la le WhatsApp badlulisele kwabanye.
Injongo sithuma yokusungula lawa maqembu kumbe ihlanganiso yini sibisibili eyalihlanganisayo njengenzalo yakogodlwayo ukuthi lisebenzelane ndawonye ngale indlela.
Savula inkundla le kuyikuthi sifuna ukudinga abantu esingaxoxisana ndawonye mhlawumbe ngezentuthuko sikhangela ugodlwayo ukuthi singamthuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu bakwabantwana bakogodlwayo abasabalale ezindaweni ezijiyeneyo abanye bese-America abanye bese-UK abanye be-Australia abanye bese-South Africa abanye bese-France abanye bengaphi ngaphi khonapha eZimbabwe abanye bese-Gwanda Harare Gweru Wange Vic Falls besabalele abantwana esasibona ingane mhlawumbe singaxoxisana ezintuthuko sizwanane siyinzalo kagodlwayo singabantwana bakogodlwayo. So kwasekuphuma kudaba lolu lo mntwana opasileyo manje kwenziwe njani kodwa umntwana ubonakala edinga indawo yokuthi mhlawumbe athole umsebenzi wokuba ngugarden boy hillside. Sasesivumelana ukuthi umntwana lo asimhambiseni esikolo siyinkundla sasiyigodla development forum. Sithe kunjalo-ke saqalisa ukuthi-ke siphume le mnqondo ukuthi kungaba njani ukuthi sichayine isikhwama sikhulise sibe lesikhwama sokuthi-ke umntwana lo adingelwe ama-uniform alungiselwe ifizi yakhe aqhubeke ayu-eleve emkwabeni khona ngapha kugodlwayo kwathi 7. So kuthe kunjalo sesibona ukuthi okay nxa sesifundise ezinjalo kwasekubikwa futhi ukuthi kulomunye umntwana futhi laye ongabe senza kuhle olungiselela ukubhala u-form 4 edikini. So sesibona ukuthi okay let's come up with the into le yasiphumela ibe yiprogram esayibiza sithi Godlo Education Scholarship Program, i-GSP.
Lokhu kwakungasoze kudale udubo na ukuthi libuthanise imali kumbe libe lesikhwama esefunding lina lingasiyo nhlanganiso ebhalisiweyo lihlangana nje kuma WhatsApp group.
So sasesibona ukuthi kufanele ukuthi nxa sikwenza lokhu sikwenze siyinhlanganiso okwenza ukuthi imali lezi nxa ziphuma abanye babe sithi imali esemabhenki they can imali bangathumela ngakwenza ama-transfers. So sasesibona ukuthi safunti sivule i-bank account but uze sivule i-bank account kumele sibe le-constitution kumele sibe registered sibe le-trust. Yikho ukuvumelana ziyinkundla ukuthi asibumbeni inhlanganiso okuthiwa i-Godlwayo Community Development Trust bese sincedisa abantwana. Yikho ukubhadalela abantwana ama-school fees aba befika about 12. Sabona kufanele ukuthi ke sikwenze lokho bengo form 4. Umntwana lo esambhadalela entayi ku 11 ngumntwana ofika wapasa emkwabeni ngalo phuma le 14 points kuma sciences. Sasisithi umntwana lo kadlulela ngapha eNust. Sikhuluma senje umntwana oseNust ofundayo ngaphansi kwena lenhlanganiso. Sasesivumelana ukuthi kube le board le secretariat nje ukuthi abazayo besebenza bekhangela ukuthi bangayithuthukisa njani inhlanganiso le bebhala ama proposals besebenza. Sesizama ukuthi sinhlanganiso siyibambanisi lamama membership organizations like Alliance for Community of CBOs, Alliance for Community Based Organizations, ACBOS. Sizamile ukuthi inhlanganiso le ibe yinye yezinhlanganiso ze-membership inango. Sizama ukuyithuthukisa ukuthi ibe yinhlanganiso ezasebenza ukuphakamisa isigaba sakogodlwayo, isizalwane sakogodlwayo.
Lo ke bekungumfundisi Nkululeko Juma okhokhela inhlelo ezithile zentuthuko kogodlwayo. Lokho sekudaba lunye phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane we-COVID-19 kwelebhilithane isilinganiso sabalishumi lasithupha ekhulwini 16% libikwa lingabadabuka emazweni awezwekazi le-Afrika okugoqela izizalwane zeZimbabwe. Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chizesifanda usethulela lolu daba.
Inani labensundu asebebulewe yilo mkhuhlane liqansa zuku zonke ikakhulu abavela eNigeria laseSomalia. Elabe Zimbabwe lalo liyethusa ngoba likhuphuka zuku zonke. Okwamanje inani elaziwayo ukuba babulewe yi-COVID-19 abadabuka eZimbabwe selifike kwabangamashumi amane lanye 41. Umnumzana Craig Ncube isizalwane seZimbabwe ehlala eSheffield ufele umngani wakhe.
Awumele usimoyo ugugulile kuthenge nge-Thursday nge-23 yesibhedlela bafika bam-admita bathi ama-oxygen level akadrophile njalo bathule fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia. Bese bamfaka kuma ventilators bese kwathi nge-Saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu kulahlekelwa umfowethu umele usimoyo ngokumele usimoyo kube lonkosikazi labantwana ababili abachileyo njalo umele usimoyo sisebenze sonke kwezamasiko akithi njalo ube sebenza labantwana i-Sunday school and lisebenze kakhulu lo meya we-Rotherham la lo meya we-Sheffield.
Iningi lasebebulewe yilesi sifo livame ungcwatshwa ngendlela engajwayelekanga ngoba betshiswa njalo izidumbi kazivunyelwa ukuthwala zisiwa ekhaya. Unkosazana Mary Mathewele isizalwane seZimbabwe ohlala ke eLiverpool osanda kulahlekelwa nguyise ngemva kokwehlelwa umkhuhlane we-COVID-19. UDokotela Paul Mathewele yena ke uchazisa ngomsebenzi womngcwabo.
Ubaba wasitshiya 2 weeks ago nge-COVID-19. Simbekela stwick ngeSaturday eHendon Cemetery. Wayevele selegodi lakhe already. I-government iyancedisa kancane lokuthi wayevele le mali zakhe nje ayezibeka eceleni le mali zama-insurance. That's how you got to have a burial a decent, a dignified. Sasebenza kuhle sibili kakhulu and kwakuvunyelwa izihlobo ezingu-10 ukuthi ziathende and everything went well.
Umnumzana David Kumalo oke waba sesibhedlela kwi-intensive care unit ne-COVID-19 uchasisa ngenhlungu zalesi sifo.
Ngingena esibhedlela se-Coventry ngoba bangingasenelisi lokuphefumula. Bangifaka kwi-intensive care, I don't know kwahamba njani. Ngabona ngafa kancane. Ngahlala 10 days ngikwi-ventilator. Sengibona ukuthi sengisifa. Ngithiya abantwana lonkosi kutasi. Kodwa ngamandla enkosi ngasila. Ngekhaya nginjenje. Le nto leyo ibuhlungu yini. Ibuhlungu nothi yokudlala. Ibuhlungu. Kwafa abantu abayi-5 kuwadi yami. Nginama-nightmares nje nxa ngikhuluma ngale nto.
Unkosazana Lucia Dube ngumgcinihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe esebenzela kwelebhilithane eye-Zimbabwe Diaspora Focus Group. Yena ke uthi abenhlanganiso yakhe basebenza gadalala ukukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlulukelweyo ngalo mkhuhlane njalo bebaqinisa.
Kungcono ukuthi siqalise ukududuzana ngokufonelana sikhulumisana through ama-Zoom kumbe njalo ama-conference calls. Siphanane amacebo ukuthi singaphilisana njani. Kunzima ukulahlekelwa umuntu omaziyo, kunzima ulahlekelwa i-community person elabe liyazi. Ikakhulu kunzima ngoba abantu bakithi yibo abagcwele lapha kwi-NHS e-UK.
Abantu abafa kakhulu ngabakumsebenzi wezempilakahle ikakhulu abongi lalabo abasebenza ukugcina asebekhulile. Omunye wabo kusebenza kwezempilakahle wesizalwane seZimbabwe uDokotela Brighton Jireka uthi okwamanje imbangela yokuqansa kwenani labantu bakithi abakhulelwa yilo mkhuhlane ayazakali.
We don't know the actual reason. The factors that we need to address. Personal protective equipment being given to all the workers in the NHS.
Uyaphambili uChireka ekhuthaza abantu ukuthi kabazivikele kulomkhuhlane ngoba uyabulala.
people who have got diabetes, people who have got high blood pressure, heart failure, HIV, and other chronic illnesses, they need to be careful in terms of those patients with COVID-19. So my message today is that we need to make sure we find out what's going on. But for the time being, we need to make sure that people are actually protecting themselves.
Iziphathamandla zikahulumende kugatshalo lwezempilakahle zalile ukukhuluma le-Studio 7 nesilinganiso sabensundu asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 kwelebhilithane. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ukusabalala kwegcikwane le-COVID-19 sokubangele ukuthi eleGhana lisebenzise indizamtshina zama-drones ukuthwala imithi lokunye okokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Nana Akufo-Addo walelo lizwe uthi uhulumende wakhe kufanele alungise inhlelo zempilakahle ukwenzela ukulwisana laleli gcikwane. Odokotela kwele Melika bathi basebenza gadalala ukwelapha abantu abahlasele ligcikwane le-coronavirus. Njalo omunye owemayo clinic edolobheni le-Minnesota uthi bazilibazisa ngokuhlabela nxa kungela zigulane.
Le yi-Studio 7 esakaza zeZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo ngolwe-Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa-ke likhumbule sihlobo, ngenxa yedubo le-coronavirus asenelisi ukulincusa ukubana lingene kulolu hlelo ngogcina. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo umbiko kahulumende wokuthi abanikazi bezindlu baxolele amaloja ekuhlawuleni imithelo yokuhlala eye-rent ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kwe-lockdown. Kodwa-ke ngasikhathi sinye abanini zindlu laba bathi ihlawulo zamaloja yizo abaphila ngazo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso zabamela izakhamuzi zakoBulawayo sebekwamukele lokhu besithi kuzasiza abaningi ngoba bengabantu abaziqhashileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Gilibone Khabo, uthi uhulumende wenze isinqumo esihle.
Yathola uthethwe uhulumende luzasiza kakhulu abantu beZimbabwe ngoba abaningi bayajayela ukuthengisa emgwaqweni. So athesi njengoba kunje ngenxa ye-lockdown abalaso isikhathi, abalayo le thuba lokuthi bambe bayithengisa badinga imali. So sikhale koBulawayo vele abantu abaningi bangamalosha abalazindlu. BuLawayo vele ilo hlupho le-housing problem. So sikhale umuntu amalosha nalawa azabe sisakele kakhulu. Sithemba ukuthi i-lockdown mayiphela abantu bazanikeza futhi ithuba ukuthi basebenze.
Unkosikazi Alice Gumbo olilodger uthi wenelisile ukuba lesivumelwano lomnini indlu ukuba abhadale imithelo kuphela.
Inyanga le ithe iqalisa mina ngibizwe ngulandlord wami wathi njengoba umumo unje ngihleze endlini ngoba ngingumuntu vele osebenzayo, so kungangcono ukuthi inyanga le ngibhadale namagetsi ngoba sisebenzisa i-cash power ngibhadale lamanzi. Senza imali rent sasesivumelana ukuthi ngizathe ngibhada laphambili nxa sokungcono sengiqalisile ukusebenza. Bemvele ngakaze ngeke nge-default payment ya maybe mhlawumbe ikho kwenze ukuthi landlord wami laye sibe lokuzwisisana. So mina ke mayi isinqumo lesithe sifika sifike vele ngapha sesivumelene.
Laloba kulabanye abavumelana lesinqumo sikahulumende, abanye bayasisola lesi sinqumo besithi sihle kuhlangothi olulodwa kuphela. Umnumzana Gabriel Hadebe ongumnini indlu uchaza lokhu.
Into esithabelayo kakhulu lapha ukuthi imali yethu silakho ukuthi siyithole loba nje yabe sibuya ingamaphisiphisi amancane. Kodwa-ke isikhalazo esilaso thina ukuthi lapha uhulumende ukhulume ngabantu abalama-mortgage kuphela, kodwa kazange ikhulume ngabantu abalezindlu ezivele zibhadalelwe. Mhlawumbe ngabe kuthiwe thina lathi sizathola-ke imbijana ikhutshwe emanzini kumbe impitshana ikhutshwe emagetsini bekuzakube kungcono lathi sibe lakho esikutholayo kungabhenefiti kuphela abantu abalokhu besabhadalela izindlu thina ezethu sazibhadalela kudala kodwa ke lokhu ezinye zethu izindlu lathi si-affectiwe i-lockdown naleyi inzuzo yethu eningi siyilahlekelwe ngenxa yokuthi kade singasebenzi.
Unkosikazi Shalin Kangu oliloja uthi isinqumo sikahulumende kasisoke silandele ngabanikazi bezindlu ngoba labo bephila ngemali lezo.
Ngikhulumela kweyami indawo umastanda wamakazwisisi ukuthi irenti ngayibhadala ngama-installment because laye ukhangelela ukudla khonapho ukhangelela ukubhadala indleko ze-city council khonapho so leyo nje isinqumo esithethe nguhulumende but kithi ebantwini asisoze sisebenze ngoba leyo mali abaningi bangikhona kunje so umuntu uthembele kiyo okuncane akutholayo kodwa ukhangele ukuthi kungezeleleke ngalezi abhadalwa ngamalotsha so hhayi awusoze usebenze kibo konke.
Umnumzana Gamelihle Ndlovu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kufanele abantu baqhubeke bebhadale laloba iningi lingayi emsebenzini.
Siyabonga ihulumende ngento eyenzileyo ukusivumela ukuthi sikwanise ukubhadala irenti after i-lockdown ngoba kunzima kakhulu ukuthi ukwazi ukubhadala irenti ngesikhathi esibi kangaka kungela mali oyenzileyo. Amabhizimusi avaliwe into eziningi thina ebesiphila ngazo kade zisingenisela imali asisakwanisi ukuthi sikwenze kathesi. So siyabonga kakhulu uhulumende ngokubana sivumele ukubana sikwanise ukubhadala irenti after i-lockdown ngama-installment. Sengathi uhulumende wakithi weZimbabwe usengaqhubeka esizwela thina ama-tenants ngendlela akwenzileyo.
Uhulumende wethule umbiko ozalamulela laba abalotsha ezindlini kanye lendawo zamabhizimusi ukuba ngesikhathi lesi kuvaliwe inhlawulo okumele bazibhadale sebengazibhadala lapho sekuvuliwe. Ubuye wathi akusoke kube lesijeziso sokuphuza ukubhadala njalo abanini izindlu abalokhe besabhadalela izindlu labo bazaphiwa usizo olufanayo. Kodwa abanini izindlu bakobulawayo sebekhalaze ukuba labo badedelwe kukhansili kanye lemagetsini. Okunye njalo abakukhulumileyo yikuba iningi labo liphila ngemali zamalotsha ngakho uma bengasabhadalanga abasenelisi ukuba labo baziphilise. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kweziphathelane lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, inani lezi zalwane zeZimbabwe esezilahlekelwe yimpilo kweleBrithani zibulawa ligciwane le-coronavirus liqhubeka liqhansa ngasikhathi sinye kulokukhonona kwabensundu ukuthi yibo asebefakwa phambili ukuthi basebenze kwezempilakahle ngalesi sikhathi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye umongikazi ophethe legciwane leli unkosizana Bekezelani Leya ukuze sizwe okuningi.
Umumo wegciwane umikazi kakhulu ngoba abantu sebephelile ngaleli gciwane njalo into yakhona ibuhlungu ngoba kufaka amanesi amaningi aseZimbabwe asephelile and kufa abantu abancane nabadala bonke kakukhethi ukuthi lo mncane kumbe umdala ufa wonke umuntu. Igciwane likhona leli libuyile kunzima kakhulu.
Ya manje ungasitshela ukuthi ababhubhayo sizwa kuthiwa iningi labo yilabo abasebenza kwezempilakahle, kuliqiniso yini?
Yebo, kuliqiniso kakhulu kakhulu ngoba kunje abaningi sebehambile asiselabo, abanye basezibhedlela bayagula and kunje lathi thina sinje siku-isolation. Mina ngigcine ukuya emsebenzini mhlaka 25 lapho futhi ngisuke emsebenzini ngingezwa kahle ngahlala ngilokho ngihlezi namanje ngi-under ukumonitor but sengisizwa ngcono khathesi but angiyi emsebenzini. Abantu abaningi sebephelile sikulabezempilakahle amaZimbabwe especially abasebenza through ama-agents bengakho oku-NHS ngoba iningi sesasuka sazifomela ama-companies ethu saya kuma-self-employed kabulala ama-companies ethu. So yiyo inkinga esihlangana nayo, esihlanganisana nayo kuleli lizwe.
Nxa kuyukuthi abaningi ngabeZimbabwe, kungakuliqiniso yini ukuthi bona bezempilakahle khonapho kwele Bhilitane sebefuqela phambili abensundu ukuthi benze umsebenzi wonalo?
Vele khona kunjalo, kungasukeli nje okwanamhlanje. Yikho esihlangana lakho thina ku-frontline. Ma usebenza esibhedlela, imisebenzi yonke eyabe i-challenging most ifuqelwa abantu abamnyama. Thina abantu abamnyama yithu esikwaphambili siphiwe le imisebenzi eminye engaqedakaliyo. Njalo thina, as you know, ukuthi amaZimbabweans are very hard working people and they must sisebenza, sisebenzele ukuthi siyakwazi ukuthi thina sifanele siye ekhaya, sisapothe izimuli lalapha futhi sihlala khona. Kule zinto eziningi-ningi ezisibambileyo, njalo khonakhona kusuka kwenze sisebenze ngamandla, sithathe imisebenzi eminye ngeke iyenziwe ngisho nabantu abazalwa kuleli lizwe.
Manje ikhona yini imizamo eyenziwa ngabanye benu khona ngapho ngalolu daba, ikakhulu ukuzama ukufuqa uhulumende ukuthi angafaki abensundu phambili bodwa?
Okwakhathesi bengingakazwa lutho olukhona ngaphandle kwe-labor esiyikhiphe ukuthi they need to investigate indaba yokuthi amaZimbabweans nesifo why esifaka ngayo. Ngoba kubuhlungu kakhulu, ngoba ikakhulu esizweni sakithi esinsundu, esabantu abamnyama, amaZimbabweans asibambananga. Ma ngabe sibambene siyi-society eyi-one, sikwazi ukuthi akula kumbeni khalanga, akula Ndebele, akula Shona, sibe isizwe esiyi-one eseZimbabwe, sibambane, sibe lento yethu esiyenza sonke ukuya kuba kuhle. Ngoba okwakhathesi kukhanya ma ukuthi kukhona okwenzakeleyo, kuthiwa kutshone lowu, kutshonelwana, kutshonelwana, i-publicity yomuntu wesiNdebeleni iba less than i-publicity yomuntu weShoneni. Okuyikwethu kubona kungathi yithi thina abantu beZimbabwe asibambananga njengesizwe saseZimbabwe.
Manje ungasitshela ukuthi umona unjani khona ngapho kwele Bhilitane, ikakhulu nxa sikhangele impilo yensuku zonke, ukuthi umuntu uyavuka esenzani? Uyavunyelwa yini ukungena ezitimeleni uvakatsha lokunye okunjalo?
Ukuvakatsha akuvunyelwa njengoba sisathe ku-lockdown which was extended nge-3 weeks. Abantu balapha bayakomplaya kakhulu, especially endabeni zomthetho. Siyali ngawe wena muntu, ngoba iyakutshela kuhle i-government yalapha ukuthi stay at home, hlala endlini. Ma usiphuma endlini, uphuma usiyakwenza igrosari yakho, ubuya ulandele yonke imilayezo ekhulumayo ukuthi geza izandla, ukhiphe impahla ozigqokileyo, uwashe, ukhiphe lezihlangu ozigqokile ungangeni nasendlini. Ngithemba abaningi bayenza njalo, but still we still got ama-cases which abantu basaqhubeka besiya emsebenzini. Ngoba njengoba ukwazi ukuthi thina abezempilo kahle singayekela ukuya emsebenzini, ubani ozahamba ekhangela abantu abasezibhedlela? Akula muntu ozohamba, ngoba sigcina sesinjani? Wena oyabe uphilile usuhamba usiyakwenza umsebenzi.
Lo ke bekungunkosazana Bekezelani Leya, umongi osebenza kwele Bhilitane, obexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhona le kwele Bhilitane. Umqeqeshi womdlalo wencindi olodumo uPhilip Stryker Ndlovu udinga usizo lwemali engaba ngamadola azinkulungwane ezintathu zeMelika, US$3,000, ukuze ayehlinzwa ngemva kokutholakala elomkhuhlane wemvukuzane. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndlovu waziwa kakhulu ngegama elithi Philip Stryker, uthi udinga inkulungwane ezintathu zamadola aseMelika ukuze yanelise ukuyahlinzwa ngemva kokuba etholakale lo mkhuhlane wemvukuzane ngenyanga kaZibandlela.
Ngiphathekile, ngabanjwa umkhuhlane we-prostate okudingakala ukuthi ngiyencediswa ngoku-operator abathi ikuhlinzwa ngesindo. So uncedo endidingayo ukuthi ma kungenzakala ngithole imali engafika ku-3,000, kodwa-ke ingafika kuleso banga ma kuyukuthi abantu bebambisene. Engucelayo bekube yikuthi lokho okwanelisekayo umuntu ancedise ngakho.
Ensukwini ezisanda kwedlula, umdlali wencindi olodumo uCharles Manyuchi uphathise uStryker ngenkulungwane ezimbili zamadola kwele Zimbabwe, wona angaba ngamadola edlula amashumi amane yaseMelika. UStryker oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lanhlanu udlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlali wencindi kwele Zimbabwe esebenza eseChaka Youth Center eselokitchini lemakhokhoba uluhlu lwabadlali abaqeqetshileyo baze baba zintshantshu zomdlalo wenqindi kweleZimbabwe kanye lakuzwekazi laseAfrika lugoqela uSipho Moyo kanye loFrederick Chisoro bona sebadlula emhlabeni. Wasebenza njalo lo-Ambrose Mlilo, Nokuthula Chabangu, uMordecai Donga, uThamsanqa Dube kanye lo-Elvis Moyo. UDube loMoyo balokho besadlala umdlalo wenqindi njalo uMoyo uyaphinda edlale futhi umdlalo we-mixed martial arts. Abafisa ukuphathisa uPhilip Striker abalakho umthinta kunombolo zocingo ezithi 0776-125-930. Ngizaphinda njalo 0776-125-930. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe likumashumi amathathu lambili 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.